Ngikhuluma labezindaba ngesikhathi sithekelela umngcele weBedbridge umphathi ntambo gatsha lwendaba zasekhaya umnumzana Aaron Motsoaledi uthi kusukela mhla ka 11 kusiya ku 18 mabasa kubotshwe izalwane zeZimbabwe eziphose zifike kunkulungwane 1000 ebezama ukungena kwele South Africa ngokungekho emthethweni emngceleni weBedbridge kanye lendaweni ezingekho emthethweni emfuleni uLimpopo.
People have seen that now there is action. Because in the past they were just doing whatever they wanted. They believe in South Africa you can smuggle cigarettes.
Kudala laba bantu besenzela umathanda emgceleni. Manje khathesi sifuna kubatshengisa ukuthi akusadlalwa.
And nothing will happen to you. Now we are saying that time is over.
Uthe uselaye isiphathamandla zomngcele ukuthi zingavumeli ukungena kwenye amabhasi eZimbabwe esibanjwe kaningi ithwele izalwane zeZimbabwe zingene elizweni ngokungekho emthethweni. Ukungena kwabeZimbabwe laba ngobuningi kwele South Africa kwenzeka ngesikhathi lapho uhulumende weSouth Africa eseqinise isandla ukuzingela abaselizweni ngokungekho emthethweni. Ngolwesibili kulezalwane zakwamanye amazwe ezingamakhulu amathathu 300 ezibanjwe eziselizweni ngokungekho emthethweni elokishini leDiepsloot ezimiswe emthethweni ndaba kamantshi eRandbank kanti iningi labo bekuyisizalwane zeZimbabwe. Lokhu kwenzeka futhi ngesikhathi lapho iningi lezalwane zeZimbabwe kwele South Africa sezethule isifiso sokubuyela ekhaya kulandela ukukhandwa lokutshiswa kukamnumzana Elvis Nyathi kusenziwa izalwane zakwele South Africa ebezingela abaselizweni ngokungekho emthethweni. Kwenzakala futhi ngesikhathi lapho sekusanda amaqembu ezalwane zakwele South Africa akhankasela ukuthi abaselizweni ngokungekho emthethweni baxotshwe. Umcwaningi e-University ye-Witwatersrand eJohannesburg umnumzana Jethro Mpofu utshele Studio 7 ukuthi ziningi kakhulu izizathu ezenza abeZimbabwe laba baqhubeke besiza kwele South Africa loba nje sekuyingozi.
Ngakho ngithi amaZimbabwe azoqhubeka elwisa ukuthi aze eSouth Africa ngemva langaphambi kobunzima bonke abazohlangana nabo, ngoba nxa bethola ukuthi umkhonomi waseZimbabwe unzima, politiki yaseZimbabwe inzima, lamathuba empilo eZimbabwe kwatholakali ngokwenzakalayo, bazozinikela abantu bachaphekele umngcele ngamaqhinga wonke besiza ngapha eSouth Africa.
Ngeviki ephelileyo izalwane zeZimbabwe ebesemthandazweni wesikhumbuzo sikaMuyi uNyathi zalile ukuzwa inkulumo yommeli weZimbabwe eSouth Africa besithi ukwehluleka ukubusa kuhle kukahulumende weZimbabwe yikho sekwenze izinkulungwane zayagcwala emazweni. Isikhulume senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi uthi kusemandleni kahulumende weZimbabwe ukwenza isimo sezomnotho silunge ukuze izizalwane zeZimbabwe zingabalekeli kwamanye amazwe.
Uhulumende wakithi nje kumele alungise i-currency question, alungise i-trust ku-currency. I-currency question nxa ingalungiswanga akeke umnotho ulunge, and manje ngabe kuyavunyelwa i-multi-currency regime njengakuqala, abantu baphinde baqala uku-trader futhi.
Kusenjalo sekuqhamuke okunye njalo okufuthelana phakathi kwezalwane zakwele South Africa leza kwamanye amazwe elokishini le-Clip Town eSoweto ngemva kokufa kwesizalwane sakwele South Africa esidutshulwe ngabacatshangelwa ukuthi izalwane zakwamanye amazwe eselizweni ngokungekho emthethweni. Kusasa kukhangelelwe ukuthi ukufuthelana lokhu kube kukhulu emthethweni ndaba kamantshi eRandbank ngesikhathi izizalwane zakwele South Africa ezisikhombisa ezetheswa icala lokubulala umnumzana Elvis Nyathi zimiswa emthethweni ndaba zizocela ukuhlawula imali yebail ezakwenza icala lithethwe bephandle kwentolongo. Mr. 7 Johannesburg, Wales, South Africa, ngingu Thuso Khumalo.